abebutho indlela aseyithatha isingathi sizaphiqa uZulu. Asikhumbuleni ukuthi abantu abangamaminista baba ngamaminista bekhethwe ngumongameli uRobert Mugabe. Ukuthi bengaba masela bebendani kuyafanele ukuthi umuntu obakhethileyo nguye ole responsibility yokuthi abaxoshe kumbe uyofanele axoshe nxa kuwukuthi abantu bazobaya. Ngakho le nto bengathi kayisati songathi ngabantu abale personal ngama-faction ezanu la alwayo. UZulu bekhangelele ukuthi umongameli Mugabe uzayehla esihlalweni kodwa sokukhanya ngathi hayi la ngama-factional backers ekade khona between i-Lacoste faction ezanu lalabo kuthiwa yi-G4. Labo kuthiwa i-G4 kade benqobe abe-Lacoste ngokumobilize ama-rally. Labo be-Lacoste manje sebesebenzise abebutho ngokuphindisela.
Ubona livuma yini ibutho limekela uMugabe eqhubeka engumongameli welizwe?
Izolo kuphume imifanekiso yomhlangano obekhona phakathi kamongameli Mugabe lequla elithunywe nguJacob Zuma laye umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga. Ma ungakuhlolisisa imifanekiso leyo ephumileyo kukhanya ngathi yonke into imnandi abantu labo bajabulelene. Akunikezi ithemba lokuthi abebutho kukhona into obayilwayo lo mongameli Mugabe. Izithombele njana zikubonisa sengathi hayi laba kade belilethemba lokuthi uMugabe uzayehla masinyani, hayi ithemba leli lingachabalala ngenxa yokuthi kukhanya ngathi hayi laba bantu ngabantu abazanayo, kukhona into abaphezu kwayo. Ababonisi ukuthi kungabe kulo kungazwani phakathi kwabo.
Kodwa bengamekela uMugabe bona oChiwenga bemthiye engumongameli, awuboni yini ukuthi bengaba sebezifake engozini enkulu?
Iyaphica lento ngenxa yokuthi njengoba usitsho sokungathi sokuyi-stalemate manje, khanya inkunzi ezimbili sezithobeleni, eyinye ingavele iphazamise izaba yinyama. So ungathi labo bebutho lento abayiqalisileyo ufanele bayiphutshise because nxa bengayiphutshisanga kuzaboshwa bona or kuzavela abanye phakathi kwesibutho abathi a-a indlela le selithatha asiyo esivumeleneyo. Ngamanye amagama kungaba le counter coup nxa kuluma kuthotshelweni kunje or kungenzakala ukuthi umongameli Mugabe athole amanye amandla njengoba sizothiwa isadakhi izahlangana labo-AU owabanye abebutho abasekelana laye bengamnikeza amandla ukuthi aguqule abe nguyo lamandla abophe laba abafuna ukuthi aphume esikhundleni. Njengoba kunje zithobelene, anything can happen.